sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 ngompalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re heta ka dipalo.
Ukhulumende wa kwele Botswana uthi akukabi lesivumelwano phakathi kwelizwe leli lele Zimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwama passport izalane zamazwe omabili.
Bevele ngukhangelele ngoba lekuxoxene kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene. Hayi, ngikwamukele kakhulu.
Umnumzana Sengezo Chavangu othi ngunobhala jikelelo webandla le-Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudale le-Senate lele-House of Assembly phansi kohlelo lwe-proportional representation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edale leParliament kwele Botswana seveze ukuthukuthela okukhulu phezu komcabango kahulumende walelo lizwe okulobelana isivumelwano lohulumende weZimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwamapassport izizalwane zamazwe omabili nxa zingena emazweni la. Athi umongameli Mokgweetsi Masisi kazange adinge imibono kaZulu phezu kwalolu daba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Amalunga edale lePhalamende la akubeke sobala kuleli dale izolo kusihlwa ukuthi kavumelane lo daba lokwesulwa kwamapassport, njalo athi uhulumende wakwele Botswana kumele aphume kulesi sivumelwano azama ukungena kiso lele Zimbabwe. Udaba lolu hlafuna kabanzi ngesikhathi umphathi ntambo obona ukungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgweetsi ezama ukuchazisela amalunga edale lePhalamende ngesivumelwano lesi. Ngeviki edlule esigodlweni seHaboroni, umongameli Emerson Mnangagwa watshela umhlangano weKhusi Ideas Festival ukuthi yena usevumelene lomunye wakhe umongameli Masisi ukuthi abantu beZimbabwe labeBotswana sibezangena amazweni omabili besebenzisa izithupha kuphela, hathi ugwalo lwepassport. Kodwa uMokgweetsi utshele idale lePhalamende ukuthi abantu abazwisisi ngesivumelwano lesi. Uthe Mnangagwa esitsho izifiso ezihambelana lezikamasisi, hathi ukuthi sokulesivumelwano esesilotshelwene ngababili laba kumbe ohulumende babo.
Mr. Speaker, I wish to make this statement to clarify and to set the record straight.
Ngifisa ukwethula umbiko lo ukuthi okwakhathesi akula sivumelwano phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe ukuthi kusetshenziswe izithupha ukuchapha umngcele.
Umukhethi uthi uma kungasungulwa lesi sivumelwano kodwa kubonakala ukuthi izinto azihambi kahle silakho ukwesulwa. Amalunga edale lePhalamende agoqela abamabandla aphikisayo kanye labebandla elibusayo badle amahabula besithi okuzanywa yiBotswana leZimbabwe kumele kumiswe ngokuphangisa. Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale lePhalamende, umnumzana Ditapelo Kiarapetsi, ubuze ukuthi ngubani wanika uMasisi imvumo ukuthi akhulumisane lomnanga kwaphezu kwalolu daba.
Haile gore tautuna Masisi o dumalane le eremunangagwa kana le pusha Zimbabwe.
Nxa kuyikuthi uMasisi uvumelana lomnangagwa kumbe labantu beZimbabwe, uthunywe ngubani ngoba abantu beBotswana bayala indaba le phambi kwakhe.
Elinye ilunga ledale lePhalamende elimela idolobho leFrancis Town, umnumzana Winter Mulutsi, uthi abantu bendawo yakhe yebo abathwele nzima ngabantu beZimbabwe, njalo kungaba kubi kakhulu uma isivumelwano lesi singaphumelela.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re heta ka dipalo.
Liyananzelela yini ukuthi inani labantu abeZimbabwe bangasina bengena bedlula abantu abakhona eFrancis Town? Lezi bedlela vele sezithwele nzima ngabo singaqali lesi sivumelwano.
isikhulumi se-ofisi kamongameli Masisi umzana John Tipowe utshele iStudio 7 ukuthi kuzaqala kuhluzwa okutshiyeneyo kungathathwa isinqumo phezu kwalesi sivumelwano. Omela iZimbabwe kelo Botswana umzana Henry Mkonoeshuro laye uthi noma nje omongameli sebavumelana, ingqobe zisezandleni zabaphathi ntambo kungatsha zaborhulumente bamazwe omabili ukuthi baqhobe amathambo engqondo ngalesi sivumelwano.
As of now, it's just the principle which has been agreed to by the two heads of state. And whatever is to be done, they will culminate in an agreement. And
okwakhathesi isivumelwano nje phakathi kwabomongameli bamazwe omabili okuningi kuzaphuma uma iziphathamandla zamazwe omabili ziqhubeka zihluzisisa okufunakalayo kulesi sivumelwano.
Ngonhlola njalo nyaka iBotswana yasungula isivumelwano esifana lelizwe leNamibia, kodwa akuzange kube lokukhonana nxa zombili, iningi likwamukela lokhu ngezandla ezimhlophe. Kodwa ngenxa yesimo esikhona eZimbabwe, eliBotswana livele lilwisana lokungena kweningi lizodinga amathuba emisebenzi, abanye begcina bedala amacala kulokukhathazeka ukuthi ukukhipha ukusebenzisa ama-passport kungadala ingxabangxoza. Ngiwumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umnumzana Sengezo Chabangu othi unginobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudalela Senate lele House of Assembly phansi kohlelo lwe proportional representation. UChabangu ukhethe unkosazana Patricia Chabalala, umnumzana Mbuso Siso, unkosazana Mildred Ncube lomnumzana Albert Mhlanga ukuba abangene kudalela Senate. Abazangena kudalela House of Assembly ngumnumzana Thembelani Mkandla, unkosazana Soneni Moyo lonkosazana Lubalethu Msimanga. Bazangena kuzikhenxe ezadala ukuxotshisa kwakhe amalunga edalela Senate lawe House of Assembly akubandla le Triple C. Umnumzana Promise Mkhwananzi sikhulumele sebandla leli walile ukukhuluma ngodaba lwesithu uChabangu wenza okusekhanda lakhe. Sixoxe lomhlanga ngodaba lolo.
Hayi, bevele ngukhangelele ngoba likuxoxeni kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene. Hayi, ngikwamukele kakhulu, ikakhulu lo msebenzi ngujwayele angimutsha kuwo. Ngingaba ngukhansela, ngaba ngudeputy mayor, ngaba ngumember of parliament. So kusho ukuthi zonke izindlu zobukhokheli ngiyabe sengizingenile. Lokho kuyangenza sibili ukuthi ngibe ngu-alderman njalo futhi ngibe ngusenator. Kungabe kuluncedo kukakhulu laba abafana abancane abangena eparliament lasekhanselini, ngaba ngumthunzi wabo. Ngibazise esakubonayo kungelamalayithi. Nxa amagetsi ethe acitsha kumbe amathawulethi acitsha, thina abadala siyenelisa ukubona ukuze sibafundise indlela, ngoba indlela izikhathi eziningi ibuzwa kwabaphambili.
Kutshoni nxa sesikhuluma sibili sijula ukuthi usungenile Senate, kambe uzayenzelana abantu beZimbabwe?
Njengoba sesile sikhathi eside sangena kulolu hambo, kukhanya ngani uhambo lwangkhona impilo ithatha unyawo lonwabo. Njengoba sengimdala sengingaka, sokumele sibili ngiyemela iqiniso, ngoba kakusela okungikhwabithisayo ukuthi kumbe ngiyedlala kumbe ngithini. Hayi, ngoba amalanga asehambile empilweni, sokufanele sishiye silungiselele abazukulu bethu, silungise ilizwe lethu ngobudala. Ngoba esenethi kulapho phela okubuya khona imicijo esuka ephalamenti, lapho kuyabe kuphikiswana khona. Esenethi ke kupholile, kulula ukuthi lizwane, ngoba lobulutshwane lokuthi uyakusebenza lezinduna labantu nje abadala. So sengijoyine iqula labadala, hayi sengimdala. Dube kuyakhulwa emhlabeni, hayi sengikhulile.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabakhethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuba bangene kudalela Senate. Sixoxe laye esephumula ngobulawayo. Sekulomnyaka lengxenye umnumzana Job Sikhala owebandla le Triple C wavalelwa entolongweni esethetswa icala lokujojozela odlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi More Blessing Ali Enyatsime. Imithethandaba yamalela ukuba ahlawule isibambiso sebail kanenginengi abakubandla leli bathi uvalelwe ngoba wesatshwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Uncube ulela ilungelo likaZulu ezimele.
Ukuba kwakhe sentilongweni isikhathi sonke lesi kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa ikakhulu ukuvikela kwe-constitution ngokuba icacile ukuthi akula muntu ofanele ahlale isikhathi eside kangaka engathonisiswanga wagwetshwa. Ngakho-ke i-constitution esilayo kayilandelwa, imithetho kayilandelwa, izivumelwano zomhlaba ezamalungelo abantu kazilandelwa kunye lezesadic le-United Nations le-African Union. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kutshintshwe indlela leyo kusetshenzwa ngayo, abantu babe lombuso ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha abantu abanjengabosikhala abalembono eminye ephikisayo engavumelani likahulumende. Kungabi ukuthi ukuphikisana lohulumende ukuba lombono omunye sufanele uye ejele.
Ye, kodwa kungaguquka yini khonokho?
Akuna ndlela yokuthi izinto ziguquke. Ngokubona kwami umbuso okhona kawulandlela yokuguquka, usugalule phakathi kwempilo yona leyo kungahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke ngeke usakwazi ukuguquka. Singakhohlwa ukuthi le nto eyenzeka kusikhala yenzeka ngo-83, yenzeka ngo-84, 85, khona le muva abo-80s abo-90s. Kulabantu abagwetshwa ngo-1981 kwathiwa kabalacala kodwa baze bakhitshwa ngo-1987 kumbe 1990, abanye badluliswa 1990, abahlala iminyaka bengagwetshwanga kuthiwa kabalacala kodwa bagcinwa esitokisini. Ngakho-ke yimpilo endala le esesihlalelayo eminyakeni engu-43. Ngakho-ke angiboni ukuthi kungaba le nguquko entsha engabuya namhlanje ukuqalise nje ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu.
So abantu sokumele bephile lakho kunje?
Kumele abantu ngaphandle kokuthi baze bakutshintshe bona balendlela eziningi zokuthi bakutshintshe khona lokho. Umthetho welizwe i-constitution yabaphithuba lokuthi bathathe amanyathelo okuthi batshintshe izinto ezinjengazona lezi eziphula i-constitution, ezephula amalungelo abo. Ngakho kumele basebenzise zona ziyantuba ukuthi kuguqulwe indlela iZimbabwe esebenza ngayo, ngokuba okwenzeka kupolitiki, okwenzeka emakhothi, kulomthelela kwezomnotho, kwenza kungabi lemisebenzi, kungabi le-investment. Abantu bathwale nzima ngayo nale indlela abathwele ngayo, kube lobuyanga lendlala okugcwele izwe lonke njengoba sikubona namhlanje. Ngakho-ke abantu bangakhangeli lokhana okwenzeka kupolitiki, bakhangele okwenzeka kusikhala, bade angokasikhala lokhuyana. Kuyakuthinta lawe, kuyangena ezimbizeni zakho ukuthi uyenelisa yini ukudla, kuyathinta ukuthi uyenelisa yini ukubhadala i-school fees, ukuthi kulezibhedlela lezikole lemigwaqo eqondileyo. Ngokuba amazwe omhlaba kawadlelani lo hulumende ophatha abantu ngendlela abayuphethe ngayo isikhala.
Umnumzana Efidlela Ncube ukunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo ulwela ilungelo likaZulu. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee ye-ZANU-PF.
Into eyabangela ubana uJob Sikhala ayehluleke uphiwa i-bail kungenxa yokuthi khona wayephiwe izinqumo emvangale ubana wena siyawukhipha kuphela ngoba ake bamkhipha phela ku-bail. Ama-conditions akhe e-bail atsho ukubana akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, kodwa esephumile wakwenza khonokhwana esephula imithetho ayephiwe ngamuva e-bail condition yakhe nxa usukhuma ngesiNgisi. Pho-ke nxa usuyiphulile leyo mthetho, umthethwandaba ulakho ukubana ukuncishe kumbe ukwalise ukuphiwa i-bail after that nxa usuphenduka. So mina ukukhangela kwami yikho lapho ngisithi khona mina abameli bakhe kumele ngabe kuthiwa into le bayicubungula ngendlela epheleleyo ubona kathi kuhamba njani. Kumbe mhlawumbe kuzamwe imizamo yokuthi khona indaba zakhe zitshutshiswe masinyane zingene emthethwandaba, ngoba kwesi sikhathi uyezwa kuthiwa besokupostponiwe uloya kakho uzwa imani wenze lokhu uzwa lwenze lokhwana lalokhwana. Njengoba ngisitsho nje into eziphicayo nxa ungasomuntu owazi imithetho kakhulu kungakuphica ugcine ukhuluma into engayisiyo. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi kona indoda le isihlezi isikhathi eside kangaka ilokhu iphakathi. Benzani abomthetho, ngoba ashiyo political issue le. Le i-legal matter okumele ngabe ilungiswa masinyazana, laye athole ukuthi mhlawumbe nxa ephule amapel conditions zake kungasayenzi bana umthetho wendaba uchinje lokho akungene phela indaba zake zithethwe kuphele
ye kodwa abameli bakhe bakhuluma bathi phela udaba lolu usemthetho wendaba usela amandla ukuthi bengenza so bathi vele uvalelwe ngoba ngezombangazo
yiko ike ngushoto la amboni mina into ezombangazo ngoba anti kule indaba kade si engenile court ikhodi yami acquitter yathi hayi lokho kalacala ngakho so lama lezi ndaba lezi ziseleni kanti kungani ubana bezibhujutshise lazo masinyane sibone bephitheka ngokuthi bona bakwenze masinya ngoba anti yabona nxa sesikhuma ngezepolitiki lezi uzathola ukona bakhona abanye futhi abazabuya le school of thought ukuthi hayi uvele uyakhawuliswa ngabanye bakhe abakhona ngale abavele bengamfuniyo ukuthi abe phandle nga ngoba besesaba amandla ukuthi ona angafika abagenquli acinene sengiyo segijima lento ngoba siyakwazi ukuthi kona kulabanye abantu abasebesithi na hayi bayamprefera kakhulu ukudlula even umnumzana uChamisa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU-PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube ya Studio 7 eseSingapore. Imuli zenzalo yeZimbabwe eyabukolawelwa eDeep Sloot kwele South Africa kumaviki amabili edluleyo zithi azazi ukuthi uFelix Nkomo loTalent Moyo bazabekwa nini kanye lokuthi izidumbu zabo zizathwalela eZimbabwe nini. Ababili laba babulawa bendawonye labanye abahlanu ababecatshangelwa ukuba ngamasela. UTalent loFelix kubikwa babulawa besendleleni besiya enkonzweni yebandla labo ele imisebenzi yamapostoli church. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo.
Umsebenzi lokumunjalo akakabikwa lokusalinde ama-DNA test sesayenza i-DNA test sokusalinda ama-results sisize ukuthi kwenzakala kuhamba njani. Kukhona okwamanje ngoba lathi sihleli semnyameni basitshela sithi silinde bazasifonela lokusalinde wona ama-DNA test.
Imuli emeleleyo eZimbabwe ngale bona bathini?
Nawo lokho belindile ngoba kula nto abangayiyenza balinde thina esingapha lokuthi kube kuthole phela ama-result wenze ukuthi thina itofane sibanikeze ikwahedi ukuthi isidumbu sibuya nini okwenzakalani pho ngendlela yokuthi lokho esisemnyameni lokho bengabantu abasendlini.
So akula kukhangelelwa ukuthi kungabe kukhangelelwa ukuthi kungaqalisa ukuhamba nini?
Ukuhamba mfowethu yikho ngisitsho ukuthi vele asilali ulwazi ngoba sathi sithi siyabuzisisa basitshela ngabo 2 weeks to 3 weeks labo abakhosho bathi sizama ukutshutshisa i-ambasi. So okuyikho vele iqiniso kasilali.
Embasi laphana litholile usizo na?
Yebo, i-embasi iyasincedisa ihamba lathi impela kizo zonke izinto lanxa kuyo khona ama-DNA test la iyabe ikhona ukuthi la yizi ukuthi kwenzakalani.
Lo ngumnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo inzalwa yeZimbabwe eyabulawelwa eSouth Africa. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli semuli kaTalent Moyo umnumzana Cleo Marco yena othe abantu babuthene kezi njalo ukuthenga ukudla sekudula.
Abafowethu abakabekho abafowethu ngesizathu sokuthi babulawa ngokuthishwa so batsha beyond the recognition ababonakala. So sokumele kwenziwe iDNA. So iDNA iyenziwe sisalinde nje ama results okuyiyo into esasibambile.
Impumelelo yama DNA ingabe iphuma nini?
Hayi, impumelelo yama DNA takababa akunasikhathi esaziwayo sesiyohlala silindile kuphela. Akula time frame ebekweyo ukuthi angaphuma nini. Kusho ukuthi kuyadependa nge-backlog abanayo khona ngale bona laba abenza lezo.
Abasekhaya bona abathini?
Abasekhaya kula nto abangayitsho bayalindile nje bathembele kithi nga bahleli nje balindile kakhulu kakhulu nje singathi laba abakhonayo bakithi sicela usizo, cela usizo ngoba kunje abazali bahlangene ekhaya liyakwazi ukuthi isimo sasekhaya sinjani. So any sizo nje olungasiza kakhulu abazali ekhaya behlangene bebe nabo bethole ukuyethunjiswa yiyo kakhulu into esikhala ngayo.
Aba ngabe befuna ukuphathisa bengalixhuma njani?
Bangangithinta then ikhona i-account number ye-family kakhulu kakhulu yilo nje usizo esiyabe silubhekele but bangangithinta then sibone ukuthi lami ngibahlanganise labanye be-family then kubonakala ukuthi kwenziwa njani.
Ye ekulithinteni lapha inombolo abangazisebenzisa yiziphi?
Okay, +27 78 616 9047.
Umnumzana Cleo Marco isikhulumele semuli ka talent Moyo owabulawa ese Diepsloot eSouth Africa kumaviki amabili edluleyo. Ibutho le-Israelithi selene lise ukuthatha izidumbu zamasosha alo ezimbili kanye lesidumbu soyedwa owathunjwa yiHamas mhlaka 7 Mfumfu. Ukulisana kuqhubekela phambili eGaza ngesikhathi iMelika ibuzisisa i-Israel ngokuthi ifuna ukulwa njani limpi eleMelika laloba liqhubekela phambili lisimale Israel litshengisele ukukhathazeka ngenani labantu asebebulewe kulimpi. Uhlangothile ezempila kahle eGaza luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,600 sebefele kulimpi, abanengi ebengabesifazane labantwana kulandela ukuhlasela kweHamas okwabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amabili njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamachumi amane. I-Studio 7 ixoxa ngodaba lolu lomfundisi Chris Ndlovu oyebandla le Family of God.
Kila ikhangele impilo yami yase-Israel iya bonke abantu labana abaqakathekile, akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke baselwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu, uNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esithambanweni, wafela abantu bonke. Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela bonke amaJuda nani namaPalestina.
Kuyini okufanele kwenziwe ke ukuze kuqedwe limpi esibulalise abantu abanengi yabhidliza eGaza laphana?
So okufanele kwenzakale laphana ukuthi abantu bahlalisane phansi, bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Israel nomPalestina bonke bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala, kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and the United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje bepho kubulawa njengempukane akulunganga.
Mfundisi, sikhangela limpi ngubani olomlando kelaphana?
AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama nabantu abangasomasotsha abangayisho amaHamas.
Umfundisi Chris Ndlovu ukhokhela ibandla le-Family of God eFelabusi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Ithi woza, woza Friday my darling. Woza Friday umsebenzi uphokile.
Kuhlelo woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba ele bahlangene Super Sounds lona eselethu leidlalade elitsha elilesihloko esithi uthuba iwomdeni. Nangu umkhokhelwa leliqembu uAdmire Ndiweni exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabonga ithuba baba uNkomo. Mina ngidabuka enkayi kosivalo ngaphansi kwenduna uSivalo uMahlangu. Ngihamba neqembu ibahlangene Super Sounds okulidlala deletu leli lesine elithi uthuba iwomdeni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sikhona baba uNkomo kuzo zonke inkundla zokuxhumana Facebook, YouTube na ku TikTok nge-account yethu ethi bahlangene Super Sounds. Then inombolo sisendaweni yase South Africa sithi zona 0745476922 0745476922 ezinye zithi 0781505000.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engingabatshiyela wona ukuthi emculweni lezinsuku sokunzima kakhulu silinyazwa yibo futhi abalandeli ngokuthumelana umsebenzi esiyabe siwukhiphile esiyabe sikudinga kibo kakhulu lusekelo, like ukuthi basixhase nakuma-YouTube besubscribe, ngoba uma bengasakwenzanga lokhu kuba nzima ingqubekela phambili kithi. Kubanzima kakhulu ngoba ukuthi uzwenelise nje imali yestudio kunzima. Ngiyabonga Nkomo.
Sibonge laphana uNtungameli Nkomo owe Studio 7 obexoxa lo Admire Ndiweni. Uhlelo luyalandela njalo olewoza Friday ngeviki ezayo. Uhlelo lwe Live Talk namhlanje siqoxa ngamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe kuluhlelo olulandelayo ngesikhatshana esizayo ngo-8. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.